Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 5 ngcwabakazi 2017 uChris Gande. Endabeni zethu namhlanje. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Silengxoxo lesiphathamandla selinye lamabandla angakangeni kulumanyano.
Umama uMduli ngokumazi kwami nokumazi njenge-LPP azange ethe siya kukhwalithi wathi siyakhokhela ikhwalithi wathi kukubambanisa abantu bezimbabwe.
Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC koBulawayo. Kwezemidlalo sicubungula umumo wengalane yemiklomelo njengoba imidlalo yenkezo ye-PSL isiphakathi laphakathi kwesizini.
Sina amaqembu esiwazi ukuthi amaqembu anyakayo wonke abawina udala amadaba okhethela abandazi. Hayi, on and off kubadlali ukuthi ngeke khona manje kuphela kwesizini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Ilanga lokhetho selisondele njengoba sekusele inyanga eziphansi komnyaka. Amabandla amaningi aphikisayo ayavumelana ukuthi nxa kungela manyano wamabandla aphikisayo kuza kuba nzima ukunqoba ibandla leZANU PF, kodwa okwehlulayo yikuvumelana ukuthi umanyano lo uqhutshwe njani. Sixoxe lesinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party uMnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indaba ye-coalition sina njenge-MPP ayikapheli lokhu kukhuluma. Okuzwakala sengathi sekuphelile amaphathi maningi wonke akhulumisana. Esikuzwayo ukuthi MDCP lamanye amaphathi bona sebevumelene okwabo. So okwethu labo hayi asikavumelani, kusaxoxwa. Sinethemba kuzavumelana kuyaze sikhathi. Sina njenge-MPP i-coalition siyayifuna sibili, kodwa siyifuna ize ngendlela yokuthi wonke umuntu ongena kukhwalithi lapha lonke ibandla elingena kukhwalithi na lingene lisazi ukuthi kungenelwani, kwenziwani, hathi ukuthi senze ikhwalithi singazisananga siphinde kuse sixabana kusasa.
Kahle kahle, ngeziphi ingxaki ezibangela ukubana lingakavumelani kathesi lona ukhetho solusondela kangaka?
Akulangxaki kangako. Into enkulu nje ekhulunywayo ukuthi ikhwalithi leza kuma njani. Kuba yiphathi eyodwa kumbe amaphathi amaningi abe namabizo awo. Nakunjalo-ke iphathi yiphi layiphi izafaka ngaphi amakhandideti kwenzela ukuthi singancintisani. So asiyo into elula, into enzimanyana, kodwa isikhathi singathi siyahamba. Kodwa asimanga ukukhampena, amaphathi wonke ayakhampena. Ikhwalithi ngingayiphumelele kuzahlelwa ukuthi hayi kuleyisi sigaba kulindawo lapho iphathi le yenza so. So okuhluphayo ngokusaseleyo okusalayo khona kuvumelana into enjengazolezo.
Khona kuliqiniso na ukubana uNkosikazi Mjuru laye uthi ufuna ukuthi akhokhele umanyano lo okungaba ngenye yembangela yokuthi kungabi lo manyano?
Umama uMjuru ngokumazi kwami nokumazi kwephithina njenge-LPP azange ethe siya kukhwalishini wathi siyakhokhela ikhwalishini wathi funa ukubambanisa abantu bezimbabwe. Bengabe bekhona engxenye abanye abantu bona bafuna ukuyikhokhela leyo ikhwalishini, kodwa akumelanga kumele kuvunyelwane amaphathi wonke nalawa kukhwalishini. Iyaza-ke iphathi eyodwa ithi mina enevuma ukukhokhela ngumuntu eyedwa ethi nevuma ukukhokhela. Kunevumelwano sonke okwakhathesi akukafiki esihlangeni kothi singakangisana udumbano ozakhokhela. Okokuqala kuqathekeke kumanyanisa amaphathi kethi Mduri njengokumazi kwami hhayi asiwomuntu engathi mina uyisihwaba mvula ikhulu. Umuntu nje okhangeleleyo ukuthi into ilunge kulungele abantu. Kungabe bekhona abanye engeke abathe njalo kodwa hhayi yena akwakhe kazakathe njalo lo wathi la emhlabeni kazakazithule.
Lo-ke ngumnumzana Methuseli Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Sekuqhamuke inkulumo phezulu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC kobulawayo. Isitolo se-KFC sibikwa siqatshe abantu abavela phandle kwakobulawayo okucunule abanye. Kisizwe imbono yomkhokheli welinye lamabandla acunulwe yilesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande okhulumayo ngumqondisi moyo umongameli wemthwakazi Public Party. Kuliqiniso ke ukuthi iKFC bakhe indawo yabo yebusiness laphana eBradfield ithenda yokwakha indawo bayipha abantu abavelele eHarare njengoba kuvele kungumkhubo wabo isikhathi sonke ukuthi ama-tenders ebusiness kuyawaphiwa abantu bakithi ngapha kwele mandebeleni kuphiwa abantu beHarare khonale kuhamba kanti njalo njengoba siwasinto zonke zelizwe leZimbabwe zibhasiswa khona ngale kungakhathalekile ukuthi abantu bavela kuphi umkhono welizwe so-ke le i-tender-ke ngokunjalo bayiphe abantu abavela eHarare kanti labazasebenza phakathi kwayo leyi restaurant iKFC sebeqhathiwe futhi njalo ngokunjalo bevela khona leHarare bangaqhathi abantu bakithi khonapha kobulawayo kuwayo lasemandebeleni
manje njengebandla kukhona yini amanyathelo lizawathatha
siyabonga baba amanyathelo akhona njalo sizama ukusebenzisana lezinye inhlanganiso ezizwisisa kakhulu i-agenda yabantu bakomthwakazi kanti abazwisa futhi ngendaba ye-1979 Green Plan ukuthi kulotshiwe phansi ukuthi abantu emathekeleleni kumele bangatholi amathuba emisebenzi amabhizimusi lakho konke so siyalwisa ngamandla okuxoxa abantu ukuthi basukume kusasa njengalokho kuthiwa i-KFC le iyavulwa baye khona ngale labo bayelayinela imisebenzi okuzasenza ukuthi abantu beHarare laba sithi ukuthi hayi kababisele khona le kibo kuqhathwa abantu bakithi lapha emkhonweni wemandebeleni ngoba sinanzelele ukuthi thina abantu bayilithi ngapha emkhonweni emandebeleni abasuki bayigcokozela eHarare nxa kuvula indawo zemisebenzi akulabantu bakithi abasuka lapha bethwelwe ngamaroli kumbe amabhasi besiyasebenzela khonale kodwa kuyasidanisa ukuthi bona bayaletha abantu babo khona ngale belanda ukuzothathela abantu bakithi imisebenzi abona uzakhumbula ukuthi sike saba lohlupho olunjalo futhi ngomnyaka ka-2013 lapho abazagcina besibophe khona lapho izesa eyayiqhathe khona abantu abangu-520 besuka eHarare ukuzoquma izihlahla khonapha emkhonweni wemandebeleni
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo
Lamlela ndwandwe Lamlela ndwandwe Lamlela mshweshwe
Lamlela nampala kuvimbula
Ngiyalamukela kuhlelo lwezemaphandleni igama onguNtungamile Nkomo Lamhlanje ngixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo njalo sikhangela ukunakekelwa kwezifuyo ngalesi sikhathi. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Ngiyabonga Ntungamile, ngibingelela abalaleli bakho.
Izifuyo ngalesi sikhathi somnyaka zinakekelwa njani?
Kulezinto okufanele zenziwe umnyaka wonke and into yokuqala ukuthi inkomo kufanele kumbe izifuyo especially inkomo kufanele zididiswe ngalesi sikhathi ngoba utshani bunengi umkhazi usesekhona ngakho ke thina siyasixwayisa ukuthi at least kanye every 2 weeks kufanele inkomo zidibe and nxa sesuka sesiya esikhathini sehlobo yikho lapho esabe sifuna ukuthi inkomo ngazi yadibha aphosiviki lonke kodwa kathesi kanye ngemva kwamaviki amabili kungasiza ukuthi abantu bedibhise okwesibili siyazi ukuthi izifuyo kufanele zithole i-vaccination i-vaccination esiyabe sizama ukukwenza ukuthi sivimbe ukuthi zingathathi umkhuhlane so zikhona akhona kama vaccination ofanele ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka inkomo zethu kufanele ziwathole so ke siyaxwayisa ukuthi abantu baye kobo veterinary ukuthi bathole ukuthi ngalesi sikhathi ngendawo ngendawo yiwaphi ama vaccination okufanele ukuthi bawathole
ukukhona yipi imikhuhlane evama ukuhlasela izifuyo ngalesi sikhathi okumele abalimi bayihlabele izifuyo zabo
into ekhona ukuthi umnyaka nje wonke silalokho esithi ngama tick-borne disease and ngokuningi ba kulabo liver fluke especially mawukhangelele into esifana nalezimvu lembuzi kwesokuba khona ke eminye imikhuhlane efana labo lumpy skin kube khona imikhuhlane efana labo kota ivo neminye ke imikhuhlane esixwayisa ukuthi abantu bayitholele i-vaccination. Kodwa ngaphezu kwalokho ngoba utshani osobukhona manje egangeni butshani lobo bungasela ukudla okuneke. So ke enye into esiyayisithi abantu bayenze ngalesi sikhathi ukuthi bathole lokho esithi i-leak. I-leak kuyabe kuyisigaqa nje esilabo sawudo lani okwenzela ukuthi ukudla inkomo okufanele ukuthi ngazi yakuthola utshani obuluhlaza kuthole ku-leak. So siyaxwayisa-ke ukuthi abantu babele winter leak. Ngaphezu kwe-winter leak utshani siyaxwayisa njalo ukuthi ikhona indlela abantu esiyasifisithi bona behlanganise utshani babo labo molasses baphinde befake u-urea ukuthi especially lezi nkomo ezisikazi ezingabe sezimithi zithole ukudla okweneleyo.
Esikhathini esiningi ubabankomo sisuka sikhangele inkomo ikakhulu sikhohlwe ngezinye izifuyo. Abalimi labo basuka bakhohlwe ngezinye izifuyo ezifana lembuzi. Zona zinakekelwa njani?
Imbuzi isikhathi esilukhuni kakhulu embuzini isikhathi sezulu ngoba zilokuhlaselwa kakhulu emasondweni ukuthi ziyangena imkhaza and imkhaza ibolise ama-locusts amasondo. So ngenye into ukuthi abantu siyaxwayisa ukuthi esibayeni lapho ezingena khona kule footpath eyiyona esizayo ukuthi zingahlaselwa umkhuhlane wenyawo. Kodwa phela lazo imbuzi zilama-vaccination okufanele ziwathole and njalo ziyasupplimentwa. Mina ngitheke ngixoxa lamajaha engisebenza lawo ayiwona ngibhinele zami kanye ngalesi sikhathi sokuyisikhathi sokuthi sesikhetha futhi intondolo esesingazithengisa ngoba ziphuma emahlangeni zinhle zile weight enhle. So sokuyisikhathi sokuthi sithengise sihafule umhlambi ukwenzela ukuthi nxa sesingena ebusikeni obu-between manje nabo October lapho ukudla kuyabe kusilela khona singabi lezi fuyo eziningi kakhulu ezenza ukuthi zigcine ziswele ukudla.
Kuphoselwa ukugcina mlimi ubaxwayisa abadala.
I think indizo lami lokugcina ukuthi siyasikhale kwelakithi ikakhulu emathebelele ukuthi hayi thina izulu liyasilela kodwa uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe wasinika umhlaba olamadlelo amahle wezifuyo. Asikhathe-ke ukulima izifuyo sikwenze kube ibhizinisi, kube ibhizinisi enkulu. Kodwa ukuze lokho sikwenze kufanele sihlele kahle into zethu. Sizathola ukuthi kuzaba into esiphilisayo njalo ethuthukisa isigaba sakithi.
Hayi, siyabonga baba uNkomo, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu intungane.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomlimi umnumzana Mandla Nkomo. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo uNtungami Linkomo.
Hayi, siyabonga Ntungamili. Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF. Sixoxa ngesigaba secholojo. Okokuqala ngiyakwamukela kuhle.
Yebo Nkosi.
Ye, ungasitshela ukuthi umi njani umumo ngapho echolojo nxa sikhangele ezendlala lokunye okunjani?
Cholotho lapha okwalonyaka kuyikuthi gande sesilandele ukuthi izulu linile okwanyaka lo odlulethi wedluleyo. Izulu linile kusibili kodwa kunayinto ezulu lapha izulu lisuke lapha liningi kakhulu okuba okuze kwagcina sokubangile ukuthi abanye abantu basale bephakathi kwendlala kusiya ngendawo abakizo indawo lezi abalima kuzo ezinye zingamahlabathi ezinye zizidaka. Laba abangane basezidakeni hayi batholile mbijani kodwa laba abanye basemahlabathini bendaweni ezinjalo emhlabathini beninye esimdala lapho abalima khona esimdala hayi bazaba phakathi kwendlala ngathi abala abatholanga lutho nabo ngokunjalo. Kodwa sesikhangela njalo ukuthi amanzi lawo kube ngcono lonyaka amanzi akhona sibili okokuthi lanxa ezaphela nje azaphelela abantu bazaba lesikhathi esifitshane sokuthi sidinga amanzi ngoba amadamu la ayimancane ngabe ukuthi amadamu amakhulu yala amadamu amanye amadamu amanye athi ayadabuka ayabo galiya lamanye amadamu nje asazangathola amanzi ngokuthi imfula yakhona leyana ithela kuyo siyagqibeleka kungayisiko lokho amanzi aliba silawo silokweneleyo ukuthi besiyathemba sile leminyaka
kule muli lezana ezike zahlala enkambeni ebiyakhelwe labo abadilizelwa izindlu kuhamba njani okwakathesa
imuli lezana ezalabana abadilekelwa izindlu okwakathesa iningi labo ngathi bonke sebesusiwe lapho kade bekhona sebehanjiswe endaweni lapho abahlaliswe khona butsha endaweni idizane indawo yakotshino leyana kuhambe nje befakwa izigale kulandela umgwaqo wakwasiphepha nalwana bahambe befakwa bedingela izindawo khona phani okwakathesa besebeyikhisa yakhelwe izambuzi sobenikwe lokwamatende nje kokuhlala khona phana kodwa kukhanya kulo hlelo lukahulumende luyoluqhubekayo ukuthi kuzamele bakhelwe izindlu okwakathesa sebekhona ngale kendaweni naleyo nabantwana sebehamba khona besikolo senisana sechino njalo siyakhiwa isikolo senisana siyakhuliswa ukuthi senelise ukubamba inano labantwana labo sebekhona kade singalesi sikhathi
nxa sikhangele ezombusazwe kuhamba njani sebeqalisile yini ukukhankasa abafuna ukuncintisa ukhetho
siyababona nje sebeqalisile ukukhankasa ngiyabona nje babhotabhota ikakhulu ngengananzelela insukwini ezedluleyo bembona simila MDCT laba behamba besenza imihlangano yabo lamanye amaphathi la lawo amanye nje lawo uzokuthi abakhona babonakele labo bomjulu uzokuthi ababonakele labhala lapha kodwa engeke ngababona simile abe-MDCT kade besenza imihlangano yabo endaweni ezijiyeneyo so kuthi asebeqalisile nje babhotabhota nje abantu phakathi kwezigaba bayagijigijima sibili kuyakhanya ukuthi kukhona okwenziwa okwenzakalayo kukhona okwenziwayo
nxa sikhangele isigaba secholocho sizwa kuthiwa ngesinye sezigaba esingani sike sathola uncedo komeli omela icholocho edalele ephalamende umnumzana Jonathan Moyo kuliqiniso yini lo
ikakhulu esigabeni sethu ngapha kuko kwaba khona usizo sibili oluyoluthile lapha ubaba uminister abekade ezama khona ukuthi alwisele ukuthi abantu bathole ukudla ngokunjalo abantu sibili batholile ukudla abanye batholile ukudla sibili ngazi kwazise ezigabeni khona ngale kakhulu i-constituency yakhe eCholocho North hayi batholile sibili kade ubelokhu bazamela sibili kakhulu ukuthi bathole ukudla abantu kusukela isikhathi senisana izinto zingani ziyahlupha ukudla kusilela phakathi abantu bephakathi kwendlala njalo kulokunye okwenzakeleyo kakhulu laye alwise ngakho alwise kakhulu ukucelela ehulumende ukuthola usizo olunjengokuthi labana abantu abaphakathi kwamaplasi khona ngale labana ebatholela izinto ezinjengokuthi ezivelela kuhulumende njengakhona ukuthi abantu bazebezacela bakhe ama-toilet kwakuyinto ezingakwana i-building ithinini yaliyana konke ngathi ulwisile kucelela ehulumende nguye uminista u-MP uJonathan Moyo kade lwisa izinto lezo zibuye kuconstituency
wena ke uzancintisa yini kukhetho
mina ngijayele ukuthi nginyamazana leyana engani kwesinye isikhathi izinto lezi zokuthi ngiza kangilazi ngiyangilalela ukuthi abantu bona bathini lokuthi abantu bafuna ukunginika msebenzi bani ikakhulu lokho yinto ngikuqaphela njalo kwesikhathi mina ngishiyelwana umuntu o-empo kungena ntoni engakhanyiyo iqela uhlelo lungacaciyo hhayi lokwana vele nganzaka ngidliwe futhi kwi-election njalo ngimuntu enthi ngingakhangela okwakathesi ngangikhangela umumo wezinto ngihamba labantu njalo ngilalela labantu kathesi ngihleli phakathi kwabantu nje ngidlalela abantu abakukhulumayo ngithana labantu seza isikhathi sizafika kodwa ngizacross i-bridge ma sengifikile kilo angilicross ingakafiki lokhu angifuni ukwenza ingozi enjengayenaleyo so ngokunjalo-ke mina ngiyinyamazana engeke ngilisuse kwi-politics kodwa-ke ngikhona khonaphana gande into yakuthembisa futhi gande ukuthi ngiyalalela ukuthi abantu bathini kulokathe ngisesukuma sengisenza ngiyabe senza into eqondileyo ngoba ngiyabe senza into efunwa ngabantu
okwakathesi ukweliphi bandla
okwakathesi ngikuzanu p f sengaphenduka ebandleni lami izanu p f ibandla lami lalingixotshile kathesi njalo sebebile bangi-elevetha sengiku-executive ye-province sengi-memba ye-province yemadebelele North Province.
Ah, isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ngivalelisa abalaleli ngisithi balaleli kusho ukuthi njengoba lokunikana lombono lami bonga kakhulu abantu becholocho ngenhlelo ezikhona zinengihlelo esizazenza ngesikhathi esilandelayo aluba singabe sithintana emsakazweni sizabe sithintanani kwenza ukuthi sazisane ngenhlelo ezilandelayo ezidabeni.
Hayi, siyabonga.
Ngiyabonga.
Ah, okay, bye bye. Lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezane PF ohlala eCholocho akusixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba.
Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi umkhankaso wokukhuthaza abesifazana ukuthi bavote ngomnyaka ozayo oweShe Vote uqhubeka njani. Sixoxalo nkosikazi Lucia Mativenga, umgcini sihlalo webandla le-People's Democratic Party, i-PDP. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, salibonani balaleli.
Selingaphi ngomkhankaso weShe Vote selokhu la usungulayo lingabesifazana abangamalunga amabandla atshiyene?
Okwamanje sesingene kuhlelo lapho esihamba kuma-provinces sisiyabuthanisa omama abangu-10 per political party. Silamabandla angu-11 akhona embuthanweni wethu. So kutsho ukuthi sabe sile 110 women. Sesayenza iHarare with those 10 women per party. Siyaba instructor ukuthi bahambe bayelungisa omunye lamunye amabizo akhe angu-100. So siyakwenza lokho. Sisenza ilunch kumbe umbuthano nje omfitshane ongaqedi noma 2 hours. So sesayenze iHarare, khathesi sesizangena kwamanye ama-province. Asikabi le program enkotho ukuthi i-province elandelayo yiphi, ngoba okuningi kuhambelana ngokuthi siyabe silakho yini izinto zakhona ezokusebenzisa like imali zokuhaya lapho esihlangana khona lalokho.
Amabizo lawa alikhulu okumele bawaqoqe ngezigaba ngawani?
Amabizo lawa sikhangelele ukuthi abe ngamabizo abantu abesifazane abadala labancane ngabe khona abayi-18 years and above. So esikwenzayo kathesi silama-coordinator a-coordinatayo these 110 women per province ukuthi babone ukuthi sebefike ngaphi ngokuqoqa amabizo abo. Saba lo mhlangano lo 2 weeks ago. Okwamanje abanye sebefike ku-97 names and 4 numbers, abanye sebesithi 100 vele sidlulile. Abadlulisayo siyawavumela lapho ukwenzela ukuthi laba abantu abayi-100 sebengama-networks. Thina singazuza i-information sinikeze labantu bakhe-100 abanikezelayo bonke bangu-100 i-information, particularly i-information yokuhamba ukuthi siyo-register.
Ye, kodwa alilanxaki na lalabo abathi abalancwadi zokuzalwa ngakho abalazithupha ngakho abanyeke babhalisa ukuvota? Ngoba siyasibone kungolunye udaba oluhluphayo kwezinye izigaba zelizwe, ikakhulu iMathebelele.
It's not even ezigabeni ez abafazi in general, abantu abangomama amaphepha wona lawo ayabahlupha. Kukhona esizamele sihlale phansi lama-organizations asebenza khonokho. Uyabona ukuthi kathesi noma even khonokho yanokade kuhlupho kokuthi i-proof of residence lani besilokhe silwisa nalakho. Esikwenzayo is taking one thing at a time. Ngeke sakulisa konke ndawonye, but sesihlangane lakho khonokho ukuthi kulabo mama abane-challenge yokuzuza ama-documents and lama-surveys aseyenziwe ayasitshengisela ukuthi omama basemadorobheni amanamba zabo okubhalisa ukuvota aphansi kulalawo abo mama basemaphandleni. So wonke ama-research wona lawo silawo. Lo mhlangano omkhulu lapho esihlangana khona thina sengu-4 ukuthi sikhangele i-program yethu ukuthi siyihambisa njani, nalokho kwamaphepha ukuthi singathi si-coordinate kumbe sibe ne-network how can we reach out to organizations which can help women with bathele lawo mathe.
Leyo balaleli ibingqoqolo nkosikazi Lucia Mativenga umgcini sihlalo webandla le-PDP. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Indoda yomnikazi, ingoma emnandi, ingoma kaSamantha Mazibisa, ingoma yohlobo lweGqom, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi lokhu obukhangelelwe kuba yikho. Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi zeKFC koBulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.